okuyisikhathi sendaba ku VOA Njebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesibini mhlaka 13 Zibandlela 2022 ngumphathisi Jeremiah. Endaweni zethu lamhlanje.
Khathesi isikhathi sezulu, izulu liyana, amanzi akumelanga ukuthi ngabe ayahamba, kodwa silokudana ngalokho okwenzakalayo okokuthi yikho okumele kulungiswe lokuqala. Maybe kungatshintsha ukuqhamuka kwemikhuhlane evele emanzini esiwanathayo.
Ikhansile yakobulawayo ikhuthazwa ukubana iqinise imizamo yokuhlolisisa indlela eziningi zokuhlambulula amanzi ukuze abantu bavikeleke emikhuhlaneni eminingi egoqela eyesihudo.
Njengebandla le-Ideas Part of Democracy, sina asingeni kuma by-elections ngoba last week sabona unomzana uMnangagwa no Douglas Monzora bekhulumisana bobabini e-State House, so siyacabanga ukuthi kwakuplanwa into ye-rigging.
La mabandla ezombusazwe athile athi akasoze anyinzise ukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa mhlaka 26 Mbindi lonyaka ukuthi lokhu yikudlalisa imali. AbeZimbabwe asebehlala kule South Africa bathi sebephilela evalweni ngokwesaba ukubana bangahlaselwa ngoba ulahlekelwa ngumsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Ikhansile yakobulawayo ikhuthazwa ukubana iqinise imizamo yokuhlolisisa indlela eziningi zokuhlambulula amanzi ukuze abantu bavikeleke emikhuhlaneni eminingi egoqela eyesihudo. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhuhlane wesihudo owaqhamuka emizini eminingi yakobulawayo wabulala abanye ukuthi iningi lasala ligula, yikho osokwenze kwaphuma linkuthazo ethi umasipala kumele aqakathekise umsebenzi wokuhlolwa kwamanzi asetshenziswa nguzulu. Umnumzana Rodney Jele, ukansila kaward 22, uthi bakhangelele ukulungisa amaphayiphi angasebenziyo kwamanye amalokitshi.
Thina ikakhulu ngikhaya isigaba sami senkulumane kugoqela lenketha sile project esifuna ukuyiqala lapha esixhaswe khona ngamapartners ethu okuthiwa yibulilima civil works, lapho sikhangelela ukuthi baza replace about 300 water meters, amamitha lawa angasasebenzi avuzayo phakathi kwelokithi lenkulumane lenketha. Njalo sikhangelela ukuthi si replace futhi about 400 amamains collections iproject esikhangeleleyo khathesi omele iqale khathesi with i-partnership futhi ye-Africa Aid. So le iproject esiyenzayo iproject yesibili. Iproject yokuqala sifakile amapipe amatsha.
Unkosikazi Thandeka Mlilo, isakhamuzi sasemzini weChabalala kobulawayo, uthi lokho ebelokwesaba ukunatha amanzi aphuma empompini loba besithi aselungele ukunatha.
Selokhe kwaqhamuka umkhuhlane wesihudo edolobheni lakobulawayo, kunzima sesaba ukunatha amanzi empompi engabiliswanga. Khathesi nxa amanzi lamagetsi engekho, kuyabe sokufanele sithenge amanzi, okuyinto enzima kakhulu esingeke siyikwanise.
Unkosikazi Sukoluhle Mthethwa, isakhamuzi selokishi leChabalala, uthi ikhansili akumelanga ivale amanzi ngesikhathi lesi sezulu.
Khathesi isikhathi sezulu, izulu liyana, amanzi akumelanga ukuthi ngabe ayahamba, kodwa silokudana ngalokho okwenzakalayo okokuthi yikho okumele kulungiswe kuqala. Maybe kungatshintsha ukuqhamuka kwemikhuhlane evele emanzini esiwanathayo.
Izakhamuzi zakobulawayo zichaze ukuthi uhlelo lokuvala amanzi okwamahola angamashumi ayisikhombisa yikho okunye okudala ukuthi amanzi abuye elengcekeza ebagulisayo, ngoba kwesinye isikhathi bebona ingcekeza yamasuweji igeleza ndawonye lamanzi abawanathayo. Amakhansila amaningi asekela umbono wokuthi kumele ikhansili iqinise ukuhlola amanzi endaweni zamalaboratory ukuze kungabi lokuqhamuka kweminye imikhuhlane yesihudo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngubathabile Masuku.
kulama bandla ezombusazwe yathile athi akasoze anintise kukhetho lwama-by elections oluqhutshwa mhlaka 26 mbimbitho lonyaka esithi lokhu yikudlalisa imali khona kuzaqhutshwa ukhetho lwelizwe lonke ngomnyaka ozayo ka-2023. Lawa mabandla kuqala ele Ideas Party for Democracy, elisanda kubunjwa ele NCA, ele Mthwakazi Republic Party lamanye. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abebandla le-Ideas Party for Democracy bathi ababoni kulinyathela elokukhalipha ukuqhuba ukhetho ngalomnyaka ngoba sekuyisikhathi sokuba ilizwe lilungiselele ukhetho luka-2023. Ekhuluma lendathela izindaba yeHarare namhla, umongameli webandla leli umnumzana Herbert Jamuka uthi kuyamangalisa ukuba kungani lolu khetho lungaqhutshwanga khona ngo-2020 ekuxotshweni kwamalunga edale lephalamende lamakhansila.
Njengebandla le-Ideas Part of Democracy, thina asingeni kuma-by elections ngoba last week sabona unomzana uMnangagwa no-Douglas Monzora bekhulumisana bobabini e-State House. So siyacabanga ukuthi kwakuplanwa into ye-rigging since 1999 iZANU-PF ayizange yawina isithi yakhe eHarare. So kwamanje siyakwazi ukuthi i-target ne-agenda yeZANU-PF yekuwina Harare. So i-by elections zizawinwa nguDouglas Monzora neZANU-PF yabamnangaka. So which means ukuthi iHarare iyahamba kuZANU-PF.
Umsekeli womkhokheli we-NCA uNkosikazi Zingani Mkandla uthi labo njengebandla abayikuphatheka ngoba kungaphazamisa amalungiselelo okhetho luka-2023
kuma-by elections la azaba khona. Ngenxa yokuthi sibonani sikhangela umnotho welizwe lethu le ndlela abantu abaphatheke ngayo, sibona ngani kuyabe yikudlalisa imali zelizwe kumbe umnotho welizwe. Ezibhedlela zethu kungela lutho, abantu bengayilatshwa, lama-clinics ethu kungela lutho, kuningi nje singakubala imigwaqo konke, kuningi nje singakubala esikukhangileyo ukuthi leyo mali ebhaye election kathesi ingasebenza lezo zinto ngoba ama-elections are just next year. They're just next year, kuyabe kungakakwani iminyaka siyenzile ama-by elections, kusawenziwa ama-elections futhi amanye azaba khona next year. So
abezaphu bona bathi bazangena kukhetho ngoba abantu abasela bameli ngenxa yokuxotshwa wamanye amalunga edayela ephalamende. Lokhu uchase isikhulumeli sebandla leli umnumzana Msongelwa Ndlovu.
Sincintisa ngoba isisekelo se ngathi i-constitution yelizwe ithi u-democracy uyaphumelela nxa uZulu elaba meli kukhansili lakuparliament. Siyananzelela ukuthi abantu abaselabo abamelelayo ababarepresentayo kudale lephalamenti lakumakhansili ngenxa ngezizathu eziningi.
Umgcinisihlalo weZANU-PF kobulawayo umnumzana Mnashe Mduza uthi bazanqoba kukhetho.
IZANU-PF libandla labantu ama-by election abuyayo kathesi ungalandzelela kakhulu abangelwe ingxaba ngxoza lokulwa lokuxaba lokwenzakala emabandleni aphikisayo. So iZANU-PF isitshengise yona ukuthi endaweni zayo lapho yena ibi lama MP lama councillor khona akuzange kube lokuxotshana esikubonile opposition. Yikho nje abantu bayakunanzelela njalo, uZulu yakunanzelela khonokho. So hayi, silethemba lokuthi thina sizawina leli election as it comes ngoba siyakwazi ukuthi abantu sebebonile imisebenzi yenziwe nguhulumende kwa-comrade Emmerson Mnangagwa.
Izikhundla zedayela ephalamende zasala zingafela bantu ngemva kokuxotshwa kwamanye amalunga lokubhubha kwabanye. Iningi lalezi zihlalo yilezo ezazinye ze-MDC Alliance ephalamende lakumakhansili abaxhuzwa i-MDCT ekhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora, yona eyaphiwa imvumo yokwenza njalo ngumthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court ngomnyaka ka-2020. Embikweni munye wokwazisa ngelanga lokhetho kuviki edlileyo, umongameli uphinde wazisa njalo wabeka ilanga likamhla ka-26 Zibandlela ukuba ngelokubhalisa kwabafuna ukuncintisa kulolo khetho edale le nomination court lolukhetho olwalumele lwenziwe ngomnyaka 2020 ladluliselwa phambili uhulumende esithi usaphatheke ngomsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 News eHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje izizalwane zeZimbabwe ziveza imibono ehlukeneyo ngesaziso sikamongameli Emmerson Mnangagwa sokuqhuba ukhetho lwezikhundla ezasala zingelabantu edale lephalamende lakumakhansili ngomnyaka ka-2020 olwama-by-elections. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Kulandela ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 umgcini sihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho unkosikazi Priscilla Chigumba ngolwezi 2020 wamisa ukuqhutshwa kwama-by-elections elandela umthetho u-SI 225A 2020 obunjwa lugatsha lwezempilakahle belandela iziqondiso zokumelana le-COVID-19. Isakhamuzi sakobulawayo ophatheka kwezombusazwe uMnumzana Matthew Sibanda uthi kuhle ukuba nama-by-elections ngoba bese sisithe isikhathi bewalindile.
Hayo ukhetho lube khona, siyajabulela kuhle lube khona. Njengoba ukhetho luzayenza ngendlela ekhululekileyo, ezizwa kuthiwa khona i-pre-election-i kungaba kuhle. Njengoba kuzayenza ngendlela ekhululekileyo, hayi asisankinga ngakho ngoba vele bese simangele thina abanye ababantu ukuthi kanti uhulumende bani ukuthi kuzokungazelatha owezabameli bazo. Mhlanje sithathe singaka kumaihlelwa ngabameli bese kusimangalisa ukuthi uhulumende uthatha nyathela bani ngokuthi izindawo zihlale zingenabameli bazo.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Efincube uthi okuqakatheke kuye yikuba lolu khetho luqhutshwe ngokuthula kulandelwa umthetho.
Ukhetho lolu luqakatheke kakhulu ukuthi lube khona ngokuba kule ndawo eziningi ebezifanele ezimelwe ngabantu emakhanselini lasephalamende ezingasamelwanga. Kuyinto engaqondanga leyo elimaza idemokhrasi, elimaza ukuhlonishwa komthetho, elimaza njalo abantu. Ngakho-ke ukhetho lufanele lube khona, lungabi khona nje kuphela kodwa lube ngolukhululekileyo oluhambisana lomthetho womhlaba, oluhambisana lesisekelo sombuso selizwe iconstitution. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi izekhi ibone ukuthi bonke abantu babhalisile, kodwa ngendlela okungakhona kubonakala ikakhulu abancane kababhalisanga, izekhi yabavimbela, okuza kwenza ukuthi ukhetho ngokunjalo lube ngolungakhululekanga. Nxa luvimbela abantu alukhululekanga ukhetho.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala yena ukhala ngesikhathi ethi abantu abaphiwanga ithuba elihle lokukhankasa.
Ka-elections lawa azaba khona ngibona ngani acindezele amanye amabandla ngoba abangacacanga ukuthi aza kuba khona kumba sazobe abe khona. Abantu bebedubekile bezibuza ukuthi kambe angaba khona yini ama-by-elections. Abantu abaningi abakwanisanga ukukhankasa, bekhankasa ukuthi ama-candidates abo anjani angene, ngoba sikhangelele ama-candidates amabandla, sikhangelele nama-candidates a-independent. So ama-by-elections hayi aphiwanga ithuba elihle, aphiwa nesikhathi sokuthi abantu benze bakhankase kulunge bazilungiselile, noma bebekwazi ukuthi akhona bekungani phela asozabe khona.
Umqondisi we-this constitution unkosikazi Abigail Mupambi uthi abesifazana labasakhulayo kumele baphatheke kukhetho.
Kasa ukuthi abatsha labomama labo bathathe leli thuba ukuze labo bangene kuzona izisikhundla. Abantu bebefithizelwe kakhulu besilindele sona lesi sikhathi, and abantu kabahambe ngobuningi. Sikhuthaza njalo ukuthi ama-political parties bahloniphe abantu, bachiyane ngodlakela ngalesi sikhathi, ngoba kakhulu ke yikho kwenza ukuthi abantu abaningi ikakhulu omama besabe ukuthi bangene mhlawumbe bancintise kuzonezi izikhundla.
Waxoshwa edale lephalamende ngaphansi kwe-proportional representation unkosazana Helen Mpofu laye uvumelana lonkosikazi Mupambi.
Ama-by-elections iZANU-PF izakwenza ama-by-elections nxa sikwazi ukuthi isile number eningi yokuriga, njalo bafuna ukutesta i-ground ukuthi lime njani i-ground before 2023. So ngabe singena bepromise abantu izstand wobulawayo, bethatha izstand zabantu benikeza abantu, they are trying ukuthi bemobilize abantu ukuthi beyingena ku-by-election. Bethatha ama-students beba-register ku-same address, bayenzela ukuthi inumber yabo ibe ningi ukwenzela ukuthi betshaye nge-by-election, ukwenzela ukuthi abantu behle bekhalala ukuyavota for 2023 bethi ZANU-PF ihlale iwinile. Yona iyabe iyindlela yokuriga ngayo. Mina ngikhuthaza omama labontanga ukuthi be-register bebaningi ukwedlula inamba ukwenzela ukuthi abantu kungabe le rigging bekwanise ukuthi be complain nge-exercise ye-voter registration ngokuya vota ngokuya register ukwenzela ukuthi sinqobe before 2020.
Usahluko 159 owesisekelo sombuso weZimbabwe uyaqinisa ukuvumela ukuphatha ama-by-elections ngoZibandlela 26 kuyona le inyanga. Umongameli Mnangagwa wamemezela ukuba kuzakuba ledale lokuphanyeka amabizo alabo abazamela amabandla abo. Kuthi ngombimbitho mhlaka 26 kuzaphathwa ukhetho. Ama-by-elections azaqhutshwa phakathi kwamalunga edale lephalamende angamashumi amabili lasificaminemibili 28. Kuthi amakhansila alikhulu lanhlanu 105. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inani lasebehlatshiwe ejekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 eZimbabwe selisedlula izigidi ezine 4.2 million. Kuthi asebehlatshiwe wonke omabili sebeyizigidi ezedlula kancane ezintathu 3.2 million. Abazinkulungwane phose ezingamashumi amabili 18,763 bahlatshwa elesithathu elebooster. Inani lasebehloliwe batholakala belegciwane leli elizweni jikelele. Lokhe lolu bhubhane lwaqhamukayo elizweni ngo-2020 selifika kwabazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 224,433. Asebelatshwe basila kulo mkhuhlane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 201,649. Labulala abedlula kancane inkulungwane ezinhlanu 5,215. Kubika abogatsha lwezempilakahle. Lightop namhlanje uhlelo lwasemhluzweni bomamasikhamela okwenziwa ngabesifazane umelana lobhubhane lwe-COVID-19. Lanxa amabandla ezombusazwe amaningi ephakathi kokulungiselela ukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka 26 Mbimbitho, amanye afana leMthwakazi Republic Party athi lokho yikudlala ngesikhathi njalo kasoze angene kulolu khetho. Amabandla athi azancintisa kulolu khetho akhoqela i-MDC Alliance leZAPU. Untungamile Nkomo we-Studio 7 wenelise ukuxoxa lesikhulumeli seZAPU uMnumzana Msongelwa Ndlovu, endawonye lesikhulumeli seMthwakazi Republic Party uMnumzana Velile Moyo onguye osungula lengxoxo.
Sinezizathu eziningi ezenza ukuthi singangeni kuma-by-elections. Ezokuqala, sikhangele indlela vele ama-elections aphathwa ngakhona eZimbabwe. Sikhangele lesikhathi a-announce ngaso, isikhathi esincane kakhulu kusho ukuthi sekunama-election abasomele baya kuma-election. Kanti-ke kunjalo-ke ugovernment kazange athathe ithuba lokuthi aphe ama-political parties isikhathi sokuthi manje siyavula. Abantu bangakampeni abalungiselele ukuze banjele kuma-by-elections. Kukho kuba nje isimemezelo sosola ama-by-elections, kodwa-ke kumele ukuthi abantu baphiwe isikhathi njalo baphiwe ithuba lokuthi balungiselele. Kathi-ke sikhangele lama-COVID restrictions akhona, bekumele ukuthi ma sebeyenzile i-assessment babone ukuthi kuyavuma ukuthi abantu bangakampeni. Kube yikho ukusho ukuthi hhayi abantu bangakampeni ngendlela yenze ngemigomo yenje. Bathi-ke uma kuthi akuvumi futhi ukampeni bemele kakusho ukuthi hhayi noma sizakuya kuma-by-elections lawa asize ukukampena sangena kunjalo kumele uthubele i-official announcement. Kodwa bona-ke njengezanu P F senze bebebhizi behamba besenzana ezishiyeneyo ngoba bevele bephethe ugovernment besenza ama-campaigns ngendlela yabo. Kodwa-ke amanye ama-political parties kufana nalathi nje asiyitholanga lelo thuba kumbe saliphiwa ngokomthetho ukuthi sikwenze.
Babu Ndlovu, lina limi ngaphi njengeZaphu?
Ngibonge baba Nkomo, hayi ubaba uMoyo Nyamuzi wasibili uyayibeka indoka ebandla. Thina sizancintisa kulolu khetho okuningi akushiwo ngubaba uMoyo siyavumelana lakho and kuliqiniso. Kodwa-ke sizama ukuthi sinanzelele ukuthi lapha sincintisa lezi thiwi izithiwi esikhulu singuzanu PF. Konke akutshiloyo kuzindlela zokuthi yena uzanu PF athole amathuba mceke okuthi baphumelele kulolu khetho lezinye inketho ezizolandela. Kodwa-ke thina sicabanga ukuthi awugila lesi thiwi basinika amathuba ukuthi sinqobe mceke kungena umuntu ophikisayo. So thina sizoncintisa ngoba abantu balelungelo lokuthi bakhethe abazabamela kumadala yomabili eleparlamente lalekhanselini. Ngiyindlela masincintisa sizama ukuthingisela ongathi ukudemonstrator ukuthi indlela izano ekwenza khona asivumelane lakho. Njalo ke asifuna ukubanika i-free ride, i-open church ebantwini baseZimbabwe ukuthi benze intando yabo. Abezanifika.
Baba Moyo ngiphenduke kuwe njengoba lingaphatheki kuma by-elections lawa egalisoze lincedise yini amanye amabandla aphikisayo mhlawumbe sibona likhuthaza amalunga enu ukuthi avotele lawo mabandla.
Bawonkomo engakusho mina ukuthi sikhethe ukuthi kafisi ukungena ke sincintise kuma by-elections akhona. Nathi-ke asizi ukukhankasa mhlawumbe sikhankasela ukuthi iphathi ethile kumbe iphathi ethizeni ibe yiyona abantu bakithi kumbe abantu bobandla lethu abahamba bayevotela. Kuza kuba kubo bona abantu ukuthi abakubona kubafanele ukuthi.
Ndlovu lizancintisa elizweni lonke yini njalo ama-candidates selilawo selwakhethile?
Sizoncintisa sikhangele indawo lapho okulama-structures wethu khona ngoba sisandukubuya kukhongolosi wethu silungisa indaba yama-structures. So akusoze sincintise kuyo yonke indawo kodwa lapho-ke okulama-structures ethu khona esilungiselela ukuthi ma ukhetho luka-2023 lufika sizobe sesiqedile into yama-structure okwenza ukuthi sincintise izwe lonke.
Moyo lithi ukuthi liphakathi kokulungiselela ukhetho luka-2023. Abanye bathi ilokhu elikhala ngako kathesi kuyabe kulokhu kukhona ngo-2023 akulalutho luyabe solutshintshile. Ungathini ngalokho?
Kuyiqiniso vele ukuthi khona lokhu esikhala ngakho kuzabe kukhona. Ngoba vele kwakukhona kufikela ngo-1980 kutholakala uSibusiso eZimbabwe. Kuzahlala kukhona kuze kube kunaphakathi. Thina kahle kahle njenge-MRP umlando wethu asiwuphophanga kakhulu kuma-election. Ngoba vele siyazakala ukuthi thina into esilwela kakhulu ke sifuna i-cessation nenkululo yabantu bakithi. Kuqondiswe izinto ma kungabe kulokhu kunjalo ngo-2023 ungaqondanga sinjeni vele. Asiye singene kuma-elections esiwabonayo ukuthi kudlalwa ngabantu.
Naso Baba Ndlovu.
Okubalulekileyo and njalo okungumlando omkhulu for bonke abaphatheke kwezombangazwe waseZimbabwe yikuthi siyananzelela ukuthi sihlephuhlephukene kakhulu. Kubalulekile ukuthi mhlawumbe sihlalisane phansi sibone ukuthi singatholana yini sisebenze sisonke ngoba singaba sonke sibe imbumba. Izikhiwo esisebenza lazo sizothola amathuba okuthi u-MRP abuyalayo nabantu bakhe abamsekelayo uzapho abuye labantu abamsekelayo labanye babuye labantu ababasekelayo mhlawumbe singahlanganisa u-aggregate wethu uzaba ngoqinileyo ukuthi izikhiwo zingaqhili.
Mnumzana Msongelwa Ndlovu yisikhulumeli sebandla lezaphu limzwe lapho ixoxa endawonye lesikhulumeli seMthwakazi Republic Party uMnumzana Velile Moyo lo ntungameli inkomo we-Studio 7 lithiye indlebe kusasa ekuseni lizwe ihlandla lesibili lale ingxoxo. AbeZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi sebephilela evalweni ngokwesaba ukubana bangahlaselwa noba ulahlekelwa yimisebenzi njengoba zisanda inkuthazo zokuthi bakhitshwe emsebenzini. Uthuso Khumalo usiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Esethula inkulumo yokubonga uZulu esabelo sakwaZulu Natal ngokuvotela ibandla lakhe, umkhokheli we-Economic Freedom Fighters uMnumzana Julius Malema uthe iningi lezalwane zeZimbabwe zithithibele. UMalema ubesaziwa kakhulu ngokulwela ukuvikelwa kwezalwane zakwamanye amazwe ezikwele South Africa. Uthe sekuyisikhathi sokuthi indawo eziqatshe abakwamanye amazwe abaningi zethekelelwe.
We are visiting the hospitality industry.
Sikhangelele ukuthi zonke indawo zokudlela kuqhatshwe izalwane zakwele South Africa eziningi.
To tell us how many South Africans are waiting here.
Iningi lezalwane zeZimbabwe zithi lokhu kuyabethusa ngoba kusazakala ukuthi lezi ndawo yizo ezilave eZimbabwe abaningi. Abanye bathi kuba sobala ukuthi abakwamanye amazwe abasemukelwa. Bakhona abanye abathi kutsho ukuthi amabandla ezombusazwe asezimisele ukusebenzisa izenophobia njengomkhankaso wokuzitholela amavoti ekhethweni luka 2024. Kusukela leSouth Africa lilungiselela ukhetho oluqhutshwe ngolwezi, ziqhubeka zisanda izehlakalo lenkulumo ezikhombisa ukungemukeleki kwezalwane zakwamanye amazwe kungakhathalekeli ukuthi zselizweni ngokusemthethweni kumbe hatshi. Lo ngumkhokheli webandla le-Patriotic Alliance umnumzana Gayton Mackenzie ekhuluma ngesikhathi ibandla lakhe likhankasela ukhetho.
You are going home. You are going home. You are going home. You can't be legal and come and become a preacher here. We have enough preachers.
Loba uselizweni ngokusemthethweni nxa uzokwenza lathi efenelisa ukwenza hamba kini.
Come as a legal foreigner and work a skill that we don't possess here in South Africa.
Le inkulumo yomkhokheli webandla le-Action SA umnumzana Herman Mashaba ayithule ngesikhathi samalungiselelo okhetho.
The failure of our national government to manage our borders is creating a crisis that we cannot remain unresponsive in local government. Action SA will establish a dedicated unit within the Metro Police Department to process any...
Kuna mapolisa awa madolobho lawo abe lamandla okubopha abangene elizweni kungela mvumo.
Isizalwane seZimbabwe njalo isikhulumeli sebandla le-The Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube uthi eminyakeni edluleyo inkulumo ezifana nalezi yizo eziqubule izenophobia enkulu yedlula lemphefumulo yabantu.
Kungakho nxa abantu okufanele ukuthi ngabe yibo abakhokhela umphakathi sebe yibo abaphuma phambili bekhuluma izinto ezinjengalezi ezingekho zinhle ngabantu bokuza, kwenza ukuthi impilo yabantu bokuza ibonakale isisiba sengcopheni, ikakhulu ngoba silamabandla amatsha aseyakhelwe phezu kwezizondo yabantu bokuza lamanye ama-organization inhlanganiso ezakhiwe ezinjengabo-Operation Dudula ezakhelwe phezu kwezizondo ebhekiswe ebantwini bokuza.
Abanye bathi okubakhathaza kakhulu ukuthi lokhu kwenzeka ngesikhathi lapho selokhu kuqalelo nyaka ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa lusungule umkhankaso omkhulu wokuvimba izalwane zeZimbabwe ezizama ukungena kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Lokhu sekukhokhele ekubotshweni kwezinkulungwane zabantu. Lokhu kwenzeka futhi ngesikhathi uhulumende weSouth Africa ememezela ukuthi amaphemithi ayephiwe izalwane zeZimbabwe ezedlula izinkulungwane ezingamakhulu amabili ezaziselizweni kungekho emthethweni asesuliwe. Kodwa-ke emazwini awethulela abezindaba isiphathamandla se-ofisi yomeli weZimbabwe unkosikazi Melody Chaurura uthi umuthi kuhlonipha imithetho yakwele South Africa ngokugcweleyo.
Zimbabwe strongly believes in nurturing good relations with its neighbors for mutual benefit. Certainly,
sikhuthaza zonke izizalwane zeZimbabwe ukuthi zingene kwele South Africa ngendlela ezisemthethweni.
It is Zimbabwe's expectation that people will always use the designated crossing points to visit other countries or to return home.
Lezi izehlakalo, inkulumo lezenzo, sezitshiye iningi lezalwane zeZimbabwe zingazi ukuthi ziphephile yini kumbe zisaselayo imisebenzi. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Sinike ihlukane isihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ikansila yakoBulawayo ikhuthazwa ukuba iqinise imizamo yokuhlolisisa indlela eziningi zokuhlambulula amanzi ukuze abantu bavikeleke emikhuhlaneni eminingi egoqela isihudo. Kula mabandla ezombusazwe athile athi akasoze ancintise ukhetho lwamabhaya elections oluqhutshwa mhlaka-26 Mbimbi tholo nyaka. AbeZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi sebephilela evalweni ngokwesaba ukubana bangahlaselwa loba kulahlekelwa imisebenzi. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo uPatrice Jeremiah. Ngisithi asidibaneni ngo-6:00 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.